Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Kela ngenjabulo Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Singani ontanga abaningi abaqwanisina kengu-18 abalazithuba sikhangela ikakhulu ukuthi from unyaka ka-2018 lapho esaba nama-elections kusiya ku-2023 sibone ukuthi kulamaontanga abangafika mezingati-2 million.
Ibandla le-MDC Alliance lithi iningi ikakhulu kwabatsha lehluleka ukubhalisa ukuthi livote ngenxa yokuswela izithupha, njalo abanye abalancwadi zokuzalwa ngenxa yezizathu ezehlukeneyo.
Amatishara angaholiyo akhalele ukubana holisa imali yawo abayifunayo, wehlula bafosezelwa ukuthi bahambe. Inhliziyo zabo zingakhululekanga, zingathabanga, zikholola. Kambe nalo umntwana ofuqelwa kangaka esikolweni enezihlupho ezingaka ngapha wesaba ikorona.
Abazali bakhuthazwa ukulungiselela abantwana ngokudingekayo ukuthi bazivikele ku-COVID-19 kulandela ukuvulwa kwezikolo ngomvulo. Abantu abaningi bathi kumele inkokheli yomdabu yehlukane lezombusazwe yokwenzela ukuthi kuvotwe abantu bengabanjwanga ngamandla, ikakhulu emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC Alliance lithi iningi ikakhulu kwabatsha liyehluleka ukubhalisa ukuthi livote ngenxa yokuswela izithupha emahhofisini kahulumende, njalo abanye abalancwadi zokuzalwa ngenxa yezizathu ezehlukeneyo. Lokhu kuphume emhlanganweni ibandla leli eliwuqhube lentatheli zindaba namhla eHarare, lapho eliveze ukuthi abantu bahamba imango emide ukuyabhalisela ukuvota. Unkosikazi Ellen Shiriyetenga, umsekeli kamabhalane obona ngenhlelo zokhetho kuleli bandla, uthi bakhulumisana lohulumende kanye lenhlanganiso ebona ngenhlelo zokhetho iZimbabwe Electoral Commission ukuthi kulungiswe lolu daba.
Ngoba khathesi khangelane lohlelo lwe-delimitation oluzakhangela ukuthi abantu esigabeni ukuthi i-province ukuthi ithole ama-seat amangaka, ama-constituents kumele ukukhangela abantu abarejiste ukuvota. So ngenye into ade sikhangele ukuthi indaba yokurejista ukuvota, njalo lendaba yesithupha ukuthi khaningani ontanga abaningi abakwanisa iminyaka engu-18 abalazithupha. Sikhangela ikakhulu ukuthi sifanisela from umnyaka ka-2018 lapho esaba lama-elections kusiya ku-2023 sibona ukuthi kulamaontanga abangafika maybe singathi yi-2 million. Bona laba 2 million iningi laba abarejistanga ukuvota ngendaba yethu abalazithupha. Njengoba siya ku-2023 njalo, abantu kumele nonke umuntu olelungelo lokuvota kumele irejiste. Sikhangela ikakhulu entweni ezenzakala ngoba thina njengebandla le-MDC sikhona, siyangena ezigabeni sizama ezingathi lokho kumobilize abantu ukuthi beregiste ukuvota. Singathi ama-registration center ama-registration centers ayi-73 esikhangelela ezweni lonke, but sibona ukuthi ama-registration center onalawa abantu kabawafinyeleli ngoba esikhathini eziningi akhatshana. Ukukhangele nje ukuthi for instance ngasikhuluma nge-Victoria Falls, i-Victoria Falls kayila center registration center, but nxa umuntu efuna ukurejista ukuvota kumele egad imota ehambe one or yicole district center yezake, which is engamakhilomitha ezingathi 100. So abantu kabafinyeleli khona ukuyarej njengendaweni ezinjengeslovela kayila registration center. So umuntu nxa efuna ukuyarej ukuvota umele katibas ekhwekhwe yikho kule senta yeregistri. So sibona ukuthi ngezinye izikhalazo zethu ezinjenge-MDC Alliance sithi hayi, into leyi ingekulungisiswa khathesi kuzahlupha phambi, ikakhulu nxa sikhangelane lohlelo lwe-delimitation njalo lokuthi siya kukhetho luka-2023.
Izikhalazo zenu lezi lizazihambisa yini kuhulumende, njalo lizafaka umfutho bani ukubona ukuthi ziyafezeka, kukanti libona ingani uhulumende engakulungisa lokhu?
Kulezinto esizenzayo njengebandla le-MDC, okunye sibhalele yona izeki ukuthi zeki yizikhalazo zethu lezi. Izeki kayihambe kuwodi lewadi berejista abantu ngoba abantu kabafinyeleli kuma-district center. Enye into esiyenzayo yokuthi ama-members ethu e-parliament sikhulume labo into abazazama ukuyihambisa khona ngale parliament yoso bebone lezeki ukuthi beyi-engage e-parliamentary level bezama uku-enforce ukuthi kulungisiswe njalo the ministry is responsible ngodaba lona lolu ibonthi yancedisa njalo particularly indaba yezithupha i-Home Affairs ministry yedila ngakho bebona ukuthi abantu bathola njani izithupha ngoba sikhangela kakhulu ukuthi kulalaba aba-affecta i-cyclone Idai ubochiphinge ngale iningi balahlekelwa zimpahla zabo okugoqela izithupha nokumathebheleland kubomathebheleland south ngale mathebheleland north labo-midland udaba leguguraundo okokuthi abadala bahanye babulawa ngesikhathi seguguraundo kuba nzima ukuthi ontanga abasalayo ukuthi bethathe izithupha khona bezarejista ukuvota kumbe benze njalo eminye imisebenzi efuna izithupha.
Lo nkosikazi Ellen Chiriyetenga umsekeli kamabhalane obona ngezokhetho kubandla le-MDC Alliance esixoxe laye eseHarare. Abogatsha lwezempilakahle bathi kulabantu abalitshumi 10 ababulewe yi-COVID-19 izolo ukuthi abalikhulu lamatshumi amabili lanhlanu 125 bafunyanwa belegcikwane leli kwabahloliweyo ngokugqitshwa kosuku lwayizolo. Sebeyizigidi phose ezintathu 2.7 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 lokhe laqwalayo lolu hlelo eZimbabwe. Sebephose bafike izigidi ezimbili 1.7 million asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Abazali bakhuthazwa ukuthi belungiselele abantwana ngokudingakalayo ukuthi bezivikele kumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi izikolo zivuliwe ngomvulo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ise-Plumtree.
Iningi labazali liveza ukukhathazeka ngokuvulwa kwezikolo ngalesi sikhathi eZimbabwe njengawo wonke amazwe womhlaba libhekane yikuhlaselwa yi-COVID-19 kanye lodubo lokuqansa kwendleko yokuhlawulela imfundo. Umzali olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi njengabazali bakhathazekile ngesimo sezikolo ngalezi zikhathi zokumelana le-COVID-19.
Hey, sibona ukuvulwa kwezikolo bakithi okuvulwa phakathi komkhuhlane ongaka owesabisayo wesatshwa ngumuntu wonke, kodwa sibona abantwana kuthiwa bavula izikolo besiya ezikolweni ezingahlanjululwanga umkhuhlane lo, besiya ezikolweni ezingabaphi ama-masks, bengalama-masks, amatishara angaholiyo akhalele ukubana holise imali yawo abayifunayo, wehlula bafosezelwa ukuthi bahambe bayifundisa, inhliziyo zabo zingakhululekanga zingathabanga zikhonona. Kambe nalo umntwana ofuqelwa kangaka esikolweni elezinhlupho ezingaka, ngapha wesaba ikorona, ngapha utitshara wakhe kasuthisekanga neholo.
Unkosikazi Thobekile Ndlovu, u-District Health Promotion Officer eMangwe ngaphansi kogatsha lwezempilakahle, ukhuthaze abazali ukuba loba kunzima okungakanani kabalungiselele abantwana ukuzivikela ku-COVID-19.
Wabanye bathola sebebamba ngezandla, libakhuthaza ukuthi bangaqali ukubamba ngezandla
sendezangesini.
Njalo futhi ezikolweni sikithila akuna mntwana ongena esikolo engela face mask. Angithi? I-face mask yakho mama ayimkwani umntwana lona ku-grade 1. Ngiyakwazi? Cela libathungisele ama-mask abakwalayo. Uyathola umntwana esethwele nzima esikolo sezeyibambe ngesandla. Angabonani imoto yesibhedlele engasethwele nzima umntwana. Ezinye ngezilamarekeni angasabambiyo komama asenzeleni abantu bethu. ukuthi la yaye funda eqhedelile labanye abantwana esikole. Ngiyakwazi ukuthi abanye abantwana bahle kahle. Ngilungisele umntana wakho nahambe nezibhedlela nemeya esikoleni. Avikele umkhuhlane we-COVID-19. Angithi.
Unkosikazi Ndlovu ukhuthaza njalo abazali ukuba bahlale belamanzi zikhathi zonke.
Senza kuya kithi abadala bomama sifakele nosigubhuti emagedini emasangweni ethu emakhaya. Ukwenzela ukuthi abantu abafika emzini wakho bangene sebegezile izandla bangakufatheli igciwane le-COVID-19. Angithi. Nabathengisa emashopu bakusigubhuti yaphandle. Bageze izandla bengene eshopu bangathengathenga la uthatha amanzi alesophu uhlikihle ikhawunta yakho.
Abogatsha lwezempilakahle baphakathi kwehlelo lokuhamba belimukisa uzulu nge-COVID-19 njalo bekhuthaza abazali ukuba baqhubeke belandela iziqondiso zokuzivikela kulolu bhubhane njalo bahlale beqaphele izibonakaliso zalo umkhuhlane. Uzulu ukhuthazwa ukuba ayedinga ulwazi ngalolu bhubhane emtholampilo oseduze laye. Ngimele iStudio 7 iseKwite ePlumtree, ngingu Anastasia Ndlovu.
Iningi labantu eZimbabwe lithi kumele inkokheli yomdabu yehlukane lezombusazwe ukwenzela ukuthi abantu bevote bengabanjwa ngamandla ikakhulu emaphandleni. Lokhu kuvezwe inhlanganiso ye-Afrobarometer isanda ukuqhuba uphenyo eZimbabwe. Impumela yophenyo lolu iveza ukuba abantu abedlula okuyisilinganiso sokungamachuma isikhombisa ekhulwini bafuna abalisa osobhuku lenduna bengangeni kwezombusazwe ukwenzela ukuba bavote kuhle. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe.
Lani ngivumelana lalokho okuphandiweyo okuveza ukubana iningi labantu alivumelani lokubana inkokheli zomdabu zibe yingxenye yombusazwe umbangazwe ikakhulu ngezepolitiki, ngoba isisekelo sombuso asivumi vele ukubana abakhokheli bomdabu babe yingxenye ezintweni zombangazwe. So ye lami ngithanda ukusekela khona lokhu okube yimpumela ekuphandeni kwe-Afrobarometer.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe besixoxa laye okobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okubandlalizana uPF.
Izinduna zethu kulotshiwe ukubana kumele besebenze njani, baziphathe njani. Ngakho yinto esemgcekeleleyo okumele ngabe iyenzakala. Akulantembi ukubana izinduna zikhokhele ezigabeni zabo. Thina singabantu bomdabu, singabantu besintwini, esikwazi ukubana kumele siqakathekise ubukhokheli bezinduna. Yeyo kungakhulunywa kuningi ngokwepolitiki, kodwa into omele inazele ukuthi wonke umuntu uvele ucina ethatha uhlangothi oluthize. Ngiyazazi izinduna ezisekela ibandla eliphikisayo le-MDC, yani ngiyazazi izinduna ezingabe zisekela ibandla elibusayo elezanu-PF. Okuqakathekileyo ukuthi kona lokhu kumele bekwenze enguye yena ngokwakhe mathupha umuntu, mhlawumbe lemuli yakhe, hathi lesigaba sonke. Kodwa ke kuvamile ubana kugcine kutholakala ubana omunye lomunye ugcina edonsela ingubo ehlangothini lakhe lapha abe eme khona. Angazi ukuthi into engabanjwa kanjani leyo ke, kodwa okusalayo ukuthi kona akumelanga vele khona kube lo muntu ohlukunyezwayo njalo obanjwa ngamandla ubana ayenze into engekho emoyeni wakhe.
Awubona ukuthi kuyagataza sibili? Siyabona ukuthi kona kokujoka ukuthi umuntu nxa sengale ebhokisini wenza okufisayo, kodwa phela nxa ezwile phela ukuthi induna ithini labanye abatheni, balandela khonokho kwesinye isikhathi. Phela
sikhangela ubana at the end of the day nxa umuntu engena uyavota ku-ballot box, umuntu ungena eyedwa. Ngakho-ke kutshengisela ubana umuntu uzazenzela yena akuthandayo, noma angazatshele lokhu angabe kutsheliwe ngaphandle, kodwa nxa usufikile phakathi laphana uyenza wena okubuya kusethizweni yakho obona ngento okuyakusebenzela njalo kuyakuhambela pho nxa sikhangele khonoko yikho lapho okukhangela khona umuntu kona ngapha kuma-rural provinces ama-provinces ethu emakhaya ngale ayo angu-8 out of 10 abaningi babantu ngale baphethe kuhle libandla leli elibusayo yikho bona beyala behamba besiyalivotela kunganakelakile ubana kulokubanjwa ngamandla kumbe kulokuhlukunyezwa ubana benze khonokho noma nje ungasoze ukuswele okuzinto okunjalo ubana kule ndawo lapha mhlawumbe abantu abagcina bengani bayabanjwa ngamandla ubana benze khonokho ababengakufuni kodwa njengoba ngisitsho xa ungena ebhokisini usiyafaka uxa wakho ungena uwedwa
lowo ngumnumzana Joseph Chuma wakubandla lezanu p f obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekobulawayo Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela owenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Esigabeni sethu lapho esikhangela owenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Namhlanje uPastor Jeremiah weStudio 7 uxoxa lomfundisi Richard Moyo. Osehlala isebenzela kwele South Africa. Umoyo uthi ukuqhamuka kwecoronavirus kubadalele inhlupho eziningi kodwa Uthi sokusiba nganeno kulelo lizwe.
Coronavirus sisekhona. Abantu bayahlungakala mihla namalanga. Ngelanga sometimes abantu bayabanjwa wafika bo 9,000, 12,000 njalo njalo. Sometimes 200, sometimes 300. So, kuseneyinkinga lana South Africa.
Nxa sikhangele emsebenzini njengoba abantu abanengi beku-lockdown. Bengasebenzi linake libona lolu dubo lungakanani ngenxa yeCovid
ya iCoronavirus vele iyenzile inkingeni kunabantu baningi mara mangiqathanisa na lana eSouth Africa okuningi sekungcono khulukhulu labo banye futhi bayasebenza lapha lapho masibona abantu baseZimbabwe baningi abayasebenzela umsebenzi wezandla abanye bayathengisa abanye bayenza lokhu nalokhu bayaluka njalo njalo abanye nabo uyobona bomama baningi esikhathi ningi bathwayele amadishi bayathingisa umroho bayehoda amangadi bazikhona uziphilisa ngalokho mara akusafani ne-last year last year kube kunzima kakhulu than umunyaka lo siyabona even siku level 3 siyabona abantu vele bayasebenza laphana lapho singathi kungcono laphana lapho
nxa sikhangele njengani elisechaweni ungumfundisi kuliphambanise okungakanani ukukhonza i-coronavirus
ya i-coronavirus mama isiphambanisile kakhulu 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 masiqathanisa even masi-change the way sibisonda ngakhona nyamhlanje si vele kunzima kakhulu ngenxa yokuthi abantu baningi ngama-lockdown lawo abanye babuyele abasakhona ukuza emasontweni ngendaba yema-coronavirus even mas ingabheka kunamanye amasonto nanyamhla nje asavaliwe sazi ukuthi abanye abantu bayathandazana amanani amaningi mara thina siyazama laphana lapha sazi ukuthi ama-on and off and futhi enye into siyibonile ngesikhathi sifana lesi i-coronavirus yayenza umraro omuningi njengawafundisi ilanga nelanga sithola amameseji azi ukuthi abantu ngesinye isikhathi bathi wozani nithandazela abantu mara sazi ukuthi masabatshela funa i-corona abanye bayakwata ukuthi kani why ungafuni ukuzalana so izinye izinkinga sihlangabezana nazo gcina ukuthi abantu sesingathi niyazi umthetho mara umuntu omunye wakhona kumthola asemnyango wakho athi sengizile nomuntu ugulayo so yikho coronavirus isogolise kakhulu ngalokho and futhi masibona ezinye izinto umuntu aro yasendlini impango abantu bayalwisana abayalwa abomana obaba so sometimes abantu bafuna ama-counseling so siyasebenzisa amafoni ukuthi sikhone ukulungisa senze i-counseling thola sikhathi eside so yiyo into yayenza ukuthi emasontweni izinto zibe nzima kakhulu ngenxa yokuthi abanye abantu abakhona ukuzithandazela sazi ukuthi abantu baningi bathi awavele ukuthandaza ungathandaza usendlini mara abanye abantu abakhoni bahlala bakhala njalo bathandazeleni wozani lana mara sithi no angeke sikhone ukuza mara abanye nyamhlanje bayakubakwatile basafuna ukusibona ngenxa yokuthi azange zafika ngesikhathi bahlongakalo balahlekelwa ngemindeni yabo uthanda ma umfundisi wafika kubezokuba ngcono kathi nokuya kwekufana so yibo omunzimeni sahlangabezana nawo lowo
Kuthi ke ekuphileni njengoba amakholwa engasezi echaweni ukuzonika umnikelo liphila njani manje njengabafundisi?
No ino ngingathanda kuyikhuluma mama, for mina ngokwami, mina ngumuntu umfundisi osebenzayo. Angisi umfundisi loya ujamele imali yemnikelo. Imali yemnikelo iyeza esondweni mara isebenza izinto zesondweni, ama-function esondweni, ukunceda lapha lapho. Mara mina kaniningi ngimuntu osebenzayo, even uma ngikhuluma nje ngibuye emsebenzini, ngiyasebenza Monday to Friday, uma ngiceda ngiyenza izinto zesondo njalo njalo. Angisi umfundisi loya ulinda umnikelo, and futhi impilo yami soloko uma ngathoma ukuba umfundisi ngazitshela ukuthi mina ngikwami angifuni ukudla imali yomnikelo, iyangibangela izinkinga sometimes, so kungcono ngiyozisebenzela ufana nabanye abantu.
Lo bekungumfundisi Richard Moyo lemuzwe exoxa lapho loPraxedes Jeremiah weStudio 7 eseSouth Africa. Kulokwesabela ukuthi izisebenzi ezinengwele Botswana zilakho ukulahlekelwa ngumsebenzi ngemva kokuba uMongameli Mokgweetsi Masisi ebike ukuthi uhlelo lwe-State of Emergency selusiyafika emaphethweleni. Intatheli izindaba eStudio 7, uMqondisi Dube usethulela lolu daba ngocweleyo eseHebron khonale kwele Botswana.
Ele Botswana lingaphansi kohlelo lwe-State of Emergency SOE lona olafakwa ngombimbitho nyakinye ngenhloso yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Lokhu kwanikeza uMongameli Mokgweetsi Masisi amandla okuthi athathe izinqumo engadingi imvumo kwezinye ingatsha zikahulumende. Kodwa ngolwesihlanu uMasisi ubike ukuthi uhlelo lolu selufika emaphethelweni.
This government that I lead is fully and completely anchored on the Constitution of the Republic of Botswana. In this connection, I want to
inform you that kumele lilungisele ukuphela kohlelo lwe-State of Emergency lona oluzakusena mhla zingamashumi amathathu kuMpandula 2021.
Lokhu sekudale ukukhathazeka kwabaningi okugoqela abadabuka eZimbabwe asebehlala kulelo lizwe ukuthi ungalahleka imisebenzi eminingi. Ngaphansi kohlelo lwe-SOE amankampani kade ngavunyelwa ukugumula abantu emsebenzini, kodwa ngokufika emaphethweleni kwalolu hlelo abanye abafana lomnumzana Benjamin Sibanda bathi abantu abaningi bangaphelelwa ngumphako.
One of the good things about it ukuthi uMongameli bethe amakhampani angaxotshi abantu, amakhampani angavali, and they provided funding to amakampanies, especially ama-locally owned companies. Yes, and then lokhu kusizile ukuthi abantu bagcinakale besemsebenzini. Now that state of emergency isiza kuliftwa by end of September, lokhu kusho ukuthi sokuzayilahla, sokuzaba nzima.
USibanda uthi kungaba nzima kakhulu kwabo kuza ngoba bengakwazi ukuthi kusasa iminjani.
It's a development esichiya silokwesaba. Silokwesaba okukhulu, so asazi ukuthi kuza kwenzakala njani, ukuthi ama-companies will they be able to sustain themselves, sokungasela sebengasaphoqonga nguhulumende. Kule ngozi enkulu engihleka engenzakala lapha.
AbeZimbabwe yibo abaningi kunani labezizalwane zakwamanye amazwe ezisebenza kule Botswana abala maphepha okusebenza ama-work permits bedlula inkulungwane ezimbili. Umongameli wenhlanganiso emela ilungelo lezisebenzi eyeBotswana Federation of Public and Private Sector Unions ubofebhuso umnumzana Johannes Tsukudu uthi izichatshi kumele zilandele umthetho mazifisa ukukhipha abantu emsebenzini.
We are aware that there's a likelihood that a lot of employees may lose their jobs as a result of companies not doing well because of this COVID-19 challenges.
Siyazi ukuthi izisebenzi eziningi zilakho ukulahlekelwa ngumsebenzi ngoba ibhizimusi ingekho ngesikhathi se-COVID-19. Kodwa sithi umthetho we-Employment Act kawulandeli uma amankampani efuna ukukhipha umuntu emsebenzini.
The specifications of the Employment Act.
Utsukudu uthi ibofebhuso izafaka ilihlo elibukhali kubanikazi bamabhizimusi ukuze amankampani engagumuli abantu mahlayana. Kusenjalo uMongameli Masisi uthi basendleleni yokuphakamisa unyawo kuhlelo lokuhlaba uZulu ijackson ye-COVID-19 vaccine. Kumbiko awethule ngolwesihlanu uMasisi uthi bakhangelele ukuthola amajekiseni adlula isigidi inyanga kampandula engakapheli. Ele Botswana lithola amajekiseni angaba izinkulungwane ezingama-400,000 awe-Sinovac vaccine afike elizwe ezweni ngensonto. Iningi eligoqela abeZimbabwe abahlala kule Botswana kade likhathazekile ngesiqubu sonyawo lonwabo lokuhlaba abantu iJackson ye-COVID-19 kuleli lizwe. Kodwa uMasisi uthi kumele kube sekuhlatshwe ingxenye ekhulu 50% kaZulu wonke oseBotswana ongakapheli umpandula. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Solelo alukhozi umqaqatshi weqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu uthi wakho logaristic ngemva kokunqotshwa kweqembu lama Warriors 1-0 ngele Ethiopia kumkhankaso we 2022 Qatar World Cup qualifiers. Ubika intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji.
Iqembu lama Warriors libe selijike amanye ingalani nemiklomelo yesibaya sikagroup G ngemva kwemidlalo emibili, njalo lesi simo sitshile abalandeli bomdlalo wenguqu bezwendebe gane unwabo. Ukunqotshwa kweqembu lama Warriors ngele Ethiopia kutsho ukuba umqeqeshi uDravko Logarusich wenelise ukunqoba kanye emidlalweni elithumi lane ezibhethe esidukwini. Iningi labalandeli bomdlalo bathi kumele axotshwe, ngokodwa yena ekhuluma le ntatheli ekupheleni komdlalo uthe ithuba lisasekhona elokunqoba emidlalweni eseleyo.
It was a difficult game and at the end Ethiopia scored the goal.
Umdlalo onzima njalo ekugcineni iqembu le-Ethiopia lihlohlile, okuyingikhathazayo ukuba lathi sawatholile amathuba okuhlohla kodwa kasiwasebenzisanga. Ekugcineni sibulo yesinqumo esithethwe nguNompembe, kungasenani asechithekile amanzi angeke siwabuthe. Sekumele sikhangele imidlalo elandelayo, njengoba sizadlala kabili leqembu laseGhana kumele sithathe yonke imiklomelo kuleyo mdlalo lakwembili ezalandela. Lapho sizamile njalo indlela esidlale ngayo kayiyangisanga abalandeli bethu.
Umqeqeshi weqembu labafana baleminyaka elithumi lanhlanu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uDumaza Dube uthi kuvele sekuyinjayelo ukuba ilizwe leZimbabwe lingaqhubi kuhle emdlalweni wenguqu.
EZimbabwe ukwehluleka kukhanya ngantiwa yinto esivele esesiyikhwabitha kakhulu. Sikhwabitha ukwehluleka, kasisakhwabithi ukuthi sibe yilizwe lathi elibonakala lihamba phambili kumdlalo yenguqu. Wonke amaqembu amela ilizwe noma yiliphi kungasithi ukuthi kumbe siqamba uloga yedwa. IZIFA iwona abakhokheli beZIFA bayehluleka, kuyakhanya sibili ukuthi hayi akulalutho esilwenzayo lapho.
Ingcwethi yomdlalo wenguqu uBrian Moyo uthi kuyamangalisa ukuba sekufike ephose iminyaka emibili ukukhonana kwabalandeli ngomqeqeshi uloga kunganakwa.
Ngibona ngani akaziqhatshanga, njalo labantu abamqhatshileyo abawubonayo bewuhlule lo msebenzi wakhe nsuku zonke mihla ngemihla. So nxa bona bengenzi lutho ukuthi basuthisekile basa. So abantu esingakhuluma ngabo yilaba abasuthiseka ngemihlolo yempumela le evezwa ngumqeqeshi lo wesilayo. Phela akahlalanga mahhala la, uyadula lo muntu kumgcina lapha esenza imboza ethi. Ibuchapha nje khona vele ukuthi sibe sikhuluma nangaye kweminyaka yonke emibili. Kuba ngumhlola sibili kuphoze kufanane lo bhubhane lo lwesilalo. Awuboni la kovele ngani kwafika kanye kanye eZimbabwe, imhlolo emkhulu le.
Iqembu leZimbabwe lisemsileni wengalane elinomklomelo owodwa eliwuthwele ngemva kokuba ngutshikilo bhanqale leSouth Africa emdlalweni walo wakuqala. Phezu kwengalane kule qembu leSouth Africa lona elinemiklomelo emine, kuthi ngemva kwalo kule Ghana le-Ethiopia, njalo omabili la maqembu alemiklomelo emithathu iqembu ngalinye. Ngomfumfu iqembu leZimbabwe lizadlala imidlalo emibili lele Ghana ukuthi ngolwezi livakatshele kwele South Africa ligcine ngokwemukela ilesi Ethiopia. Iqembu elizabhutsha imidlalo yezibaya liphezu kwengalane yemiklomelo yile lizadlulela phambili liyexekwa lamanye kudingwa amahlanu aza kuyamela izwekazi lase-Afrika kumidlalo yezizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MDC Alliance lithi iningi liyehluleka ukubhalisela ukuvota ikakhulu kwabatsha ngenxa yokuswelakala kwezithupha emahofisini kahulumende, njalo abanye abalancwadi zokuzalwa ngenxa yezizathu eziningi. Iningi labantu eZimbabwe lithi kumele inkokheli yomdabu yehlukane lezombusazwe ukwenzela ukuthi abantu bevote bengabanjwa ngamandla. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.